Sogu iskati sembi goye no.
Salbona nbo dube kuna hapo linjani kuna hapo Amerika lia pila wota ngezindao lonke basaka zipama wate standegile wonke ngezindikwete. Hei, hae siyabona mpela hei, okuluma ulino brown mkona labi mitrendi. Hei, hae siyakubona loko esikubona ngape Zimbabwe mina mvile kaya, izolo, benze kaya, mbonile mina mapolisa, benkamba ngemoto. Awudluli kulolu uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekile emgwaqweni i-roadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand. Ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa, ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabe unamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhani i-corruption yasezimbabwe aya izanu PF. Cabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye maybe uzaba lotshintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi khathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai ebesithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi kuvote. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvote. Ngifisa ukuthi wonke amaZimbabwe nesukumele phezulu, whether umshona, whether umkhalanga, whether umdebele, whether umtonga, whether uyini, sisukumele sonke phezulu sihle sithi athina sakuvumi lokho, asisayi kwevota, thina sesivotile sokukwanile ipresident ile esikhethile ewinde. Noma uyine ngabantu abangutheni edlule umnankakho ngabantu abangutheni kumbe edlule ngabantu abangu-5 winile. Uyabuwinile anje ibhora ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 nili akuthi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 nili udliwe. So yena ngonjani lo angafuna ukudliwa 1 nili? Phela kumele edlevume ukudliwa, odliwe idliwe kule game vele. Hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lamavota angaka inkundla uzokwanisa ukubamba ilizwi uphathe izintamba, asakungeni lokho. Thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 phuma esihlalweni anthu udliwe. Udliwe nawe udliwe vele udliwe. Ey asisukumeleni phezulu sivoteni. Ngiyabonga inkosi Busisi.
Salubonani balaleli bezitudio 7. Lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe, uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi? Ukuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 kwenziwa ama-stairway, uTsvangirai esithi nguyothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula. Ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka, imali yaswelakala nalamuhla. So kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba west. Yaswela imali, yaswela ukudla, izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy. So alike limbuzele uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinsingaka sigijima siye emazweni, yena esithena ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani kustudio 7 ebolisa lesihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Okhulumayo ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywa amandebele bewodwa lamashona ebewodwa, ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela, bevotise abantu abangekhoyo. Sicela ukuthi la mapoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na, ngoba lesifiso sokuthi manje iZanu-PF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho. Okwayo babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukubana manje iphume esihlalweni, asisayifuni iZanu-PF. ZanuPF sikhathele ngani, akungene inye engenayo uthwakazi or MDC. Sike sizame inye maybe ngaletha obungcono.
Salibonani Studio 7 ndinjani basakazi we Studio 7 labalaleli we Studio 7 besicela lisedlulisele lomlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi induna zakithi zonke kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwaMthwakazi kulo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini igcotshwa nini inkosi yakithi sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni lesizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo siyacela lisibuze lisizwe yabonga
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.